VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 24 Zibandlela 2020 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umthetho ndaba waphezulu weHigh Court unqume ukubamsekeli kamongameli uRetired General Constantine Chivenga abuyisele ingane ezintathu abesalalazo kunina uMary Mubayiwa Chivenga. Namhlanje lusuku lokugcina lokuthi abebandla lamademocracy bethulele idale lesenethi izizathu zokuthi kungani befuna ukuthi umongameli Donald Trump wele Melika asuswe esikhundleni ngohlelo lwe-impeachment.
This is a very welcome judgment in the sense that it reaffirms our confidence in the judiciary.
Kuwoza Friday lamhlanje silomculo omdumo wekwaito uMawiza wasemzini weNtumba nekobulawayo owethule idlalade lakhe lakuqala elilesihloko esithi Last Number. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abebandla eliphikisayo leZimbabwe African People's Union ZAPU bakhala labemoli kamnumzana Alfred George Bango wesontala eMatobo engizansi eMandebeleni ongomunye wabalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra ehamba ngegama lokuthi Truman Mabena obophe ngolwesihlanu olwedluleyo. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Abebandla lezaphu balahlekelwe ngelinye lamaqhawe alo ngokubhubha kukamuyi umnumzana Alfred George Bango owazalelwa eMatobo ngomnyaka ka-1946 ubhubhe emhlaka 17 Zibandlela njalo ukhangelelwe ukubekwa ngomgqibelo kibo lapho adabuka khona esontala. Uyise omncane umnumzana Augustine Dube uchaza ngembali kamuyi.
Ngumuntu osuke lapha esempini ngo-1977. Kuyikuthi ngaphambilini ngumuntu esakhula sonke ezelwe ngo-1946. Ngo-1965 to 1975 wayengu-organizing and recruiting erekruteli zapha. Ngo-1977 wasuke waye Zambia vapho na waba ngumuntu wafikela eNampundu Trust Camp. Esuke lapho-ke 1997 ngo-October waya eLibya esiya for commanding. Then wabuyela futhi eZambia elabanye ababelayo khona le ku-training basebehlanganiswa nomkhonto wesizwe. Ngo-1978 wasethunyezelwa eMoscow kwenza i-military training. Then wabuya futhi eZambia eLusaka and wasesiya eChinyunyu military camp for artillery and big guns training. Ngo-79 wasesiya eSalisbury evele eZambia wasesiwa eBinga lapho ayesuka esiba ngumuntu ekhangela esifaya. Kulapho-ke waba ngumuntu oba-integrated ku-National Army. Then liaison officer lapho e-St. Paul's eLupane Brunaberg ezezani lakobulawayo. Ojoyina i-National Army ngo-1981. Then wasesiwa eGinifawl eGweru esisiba kwi-integrated army. And then kusilapho waba ngumuntu wasebenza ku-National Army wasesiba ngu-sergeant eMaswingo. And then wasethunyezelwa esikolo se-infantry zikulaphakathi sebenzile khona and wasepost futhi elweni still lapha sikhathi eside and he was later posted AKG6 waritha ngo-1995.
Umgcini isihlalo wezaphu eMathebeleland South umnumzana Matthew Sibanda uchaze uDube njengendoda emadodeni esithi balahlekelwe kakhulu hatshi njengebandla kuphela kodwa njengesizwe.
Selosizi ngokomrade ubaba uAlfred Bango. Alfred George Bango liqhawe lethe likhule lakhulula ilizwe leli lilibutho lenkululeko under Zipra Forces.
Bango uthiye abantwana abazukulu lezizukulwane abantu babuthene emzini wakhe esontala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Namhlanje usuku lokugcina lokuthi abebandla lamademocrats bethulele idale lesenate izizathu zokuthi kungani befuna ukuthi umongameli Donald Trump welemelika asuswe esikhundleni ngohlelo lweimpeachment. Abebandla lamaRepublicans bazaphikisa okwethulwe ngamademocrats kusukela kusasa loba nje uTrump efuna ukwenziwe kusukisela ngumvulo. AmaDemocrats bethesa uTrump umlando wokuchaphaza ihofisi kamongameli lokuvimba ukubana kwethule ubufakazi bokuthi wamisa uncedo lwezikhali okwakumele luqondiswe kwele Ukraine. Bathi kumele asuswe esikhundleni ngoba wayefuna ukuphendla indlela yokunqoba umnumzana Joe Biden akhangelele ukuncintisana laye kukhetho lokudinga umongameli weMelika olwenziwa lonyaka. AmaRepublicans kanye lamagqwetha kaTrump bathi icala eletheswa umongameli lenziwa yikuba wanqoba kukhetho luka-2016. Asebeke bathoniswa ngenjongo yokuba susa esikhundleni phansi kwe-impeachment babalisa umongameli Richard Nixon, umongameli Andrew Johnson, lo Bill Clinton. Ukuze sihlaziye ukwenzakala khona manje edale le-Senate, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Dan Moyo oyingcwethi yecubungula ezombusazwe.
Kona kunzima ama-Republican, I think i-partisan politics isinkulu kakhulu. Sekunzima for umuntu even ebona into erongo ngoba liqembu lakhe, so kunzima ukuthi atshintshe umbono or asupporte. So ama-Republican amaningi athi well siyeza ukuthi khona ngabe wakwenza okungekho okungacaci kahle, kodwa asibone ungathi ku-enough ukuthi angakhishwa umsebenzi. So yeah, azamile ama-Democrat, I think kakhulu bona i-focus yabo sebefuna ukuaphila to i-public abayibona abazovota kukhetho oluzayo. So I think most of i-direction enkulu yengxoxo yabo, i-debate yabo, isi-directed to abalaleli labavotayo ukuthi babone ukuthi hayi ngempela lo president wabo lo abalaye khona manje akusumuntu obamba umthetho njalo akusumuntu olungeleyo ukuba ngupresident.
Ye, kodwa ke nxa ungumuntu sibili ulalele okwethulwe ngama-Democrats ungathi ke utshayileni enhliziyweni ozobona ukuthi ha lapha kule ndaba la.
Yeah, I think masiye eqinisweni ma ukuthi ngumuntu othanda iqiniso, I think kuchayile nacaca ukuthi no, into ezifana lalezi azivumelekile according to i-constitution yethu. Ayivumi ukuthi usebenzise i-office yakho ukuthi uzi-enriche or noma ukuthi uzikhuphule wena izinga lakho ngoba akusiwo umsebenzi waleliya office. So bayibekile indaba yabo, yacaca ukuthi uTrump usebenzisa amandla akhe njengo-president ukufosela i-Ukraine ukuthi yenze izinto ezizomenza yena abukabi ngoBiden onguye ompozayo, to an extent ukuthi wazobamba lezi mali ezazikhitshwe i-Congress ukuthi kumele ziye e-Ukraine. So hayi, indaba yabo bayibekile yacaca, sokusele ukuthi sibone ukuthi wona ama-Republican ama-senators ayafuna yini ukuthi aphumele egcekeni ngeqiniso lokuthi hayi uTrump umoshakele.
Lo ke bekungumnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe oxoxe lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Washington DC. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-shortwave 6175, laku-7255 ekuseni kusukisela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9. Sitholakala ku-909 medium wave, laku-shortwave 4930, 13860, laku-15460 kilohertz. Ku-live talk sitholakala ku-shortwave ku-4930, 13860, laku-15460 kilohertz. Kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Umthetho ndaba waphezulu owe-High Court unqume ukubana umsekeli kamongameli u-retired General Constantino Chiwenga abuyisele ingane ezintathu abesala lazo kunina uMary Mbayiwa Chiwenga phakathi wamahola ngamashumi amabili lane. Kwethulwe lesi sinqumo kulandelwa umthetho othi abantwana abangaphansi kweminyaka elishumi lasishiyagalombili bahlala lo nina lapho umtshato uqunywa. uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula lesi sinqumo, umahluli uJustice Christopher Dube Banda uthi phezu kwalokho uthi Wenga akangavimbeli uninelwe ukuhlawula imali yesibambiso ipayi. Okwenziwa nguChiwenga ngaphambilini idale likuchaze njengokwephula umthetho njengoba waxotsha unkosikazi ungela ncwadi yedale eyayimvumela ukukwenza lokho. Umahluli unqume njalo ukuba mayibuyiselwe impahla eyathathwa endaweni yamabhizimusi kaMary Chiwenga ye-Orchid Gardens eseDomboshaba kanye lemota ezintathu ayezithathelwe. Elinye lamagqwetha eHarare u-advocate Kudzai Kadzere utshele lumsakazo ukuba siyajabulisa kakhulu lesi sinqumo sikamahluli uBanda.
This is a very welcome judgment in the sense that it reaffirms
Siziyamukele kakhulu lesi sinqumo ngoba sisibonisa ukuthi silakho ukuwathemba amadala ethu ukuthi akulani ukuthi ulamandla anganani. Umthetho ngumthetho kumele usetshenziswe njengoba uyiwo. Sisibonisa njalo ukuba amadale engasetshenziswa ukulwela amalungelo alabo abangenamandla okuzilwela,
which is the supreme law of the country.
UMary Chiwenga yena ubefuna idale linqume ukuthi uChiwenga abuyisele abantwana phakathi kwamahola amabili. UMary Chiwenga ubemelwe nguTaona Nyamakura kuthi uretired General Chiwenga yena ubemelwe ngu-advocate Louis Uriri. Kusenjalo igqwetha likaChiwenga u-advocate Uriri uthi usekhweze udaba lwakhe lokuphikisa lesi sinqumo se-High Court edale laphezulu ele-Supreme Court. Kodwa igqwetha likaMary uNyamakura uthi alibamangalisi leli nyathelo likaChiwenga ethi labo bazokhweza edale linye udaba lokuthi kulandelwe ngokugcweleyo okunqunywe yi-High Court. Ngakolunye udaba, uhulumeni lezisebenzi zakhe behluleke ukuvumelana edabeni lokwengezelela iholo lezisebenzi ezikumanyano we-Apex Council. Lokho kuphume ngemva komhlangano obekhona phakathi kwezisebenzi lohulumende ngaphansi kwe-National Joint Negotiating Forum owenzelwe emahofisini eKagubi lamhla eHarare. Umgcini sihlalo we-Apex Council unkosikazi Cecilia Alexander uthi lanxa uhulumende abuye lesilinganiso esingcono kulesakuqala lokhu bengasamukeli. Akasatshongo ukuthi uhulumende ukhuphuke waze wayafika kusibanga siphi. Unkosikazi Alexander uthi uhulumende ukhala ngemali ukuthi akalayo bona nganxanye besithi isebenzi kasanelisi ukuphila ngenxa yeholo elingeneli indleko zabo. Abe-Apex baveze ukuba khona kuza kwenziwa njalo omunye umhlangano lohulumende ngomvulo kuviki ezayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lengakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 p.m. siya ngo 9 ntambama. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela udubo lokusilela kwempuphu elizweni. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakayi esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsekeli kamongameli weleMelika uMnumzana Mike Pence uhlangane lomkhokheli wenkonzo yamakatolike uPope Francis esigodlweni sakhe eseVatican, lapho athe imuli yakhe ijabule kakhulu ukutholiswa ithuba lokubonana loPope njengoba iningi layo lingamakholwa esikatolike lanxa yena esekhonza kuma-evangelicals. Uqhamuka komkhuhlane wesihodo sekholela kwe-DRC besatshela ukuba kungahlasela inkulungwane lenkulungwane zeziphepheli ezisenkambeni yamasisi esigabeni sanginyakatho esekhivu. Umqeqetshi womusha weqembu elimela yele South Africa emdlalweni we-rugby uJacques Menamaba uthi okwamanje bazoqakathekisa ukuqinisa leli qembu ukuze liqhubeke lidlala okwezinga laphezulu ngemva kokuphakamisa inkezo yamazwe omhlaba eye-World Cup. Uhulumende uthi ukusilela kwempuphu yelizweni kuzaba nganeno ngoba usebumbe ikomiti ye-task force elomlando ukubona ukuthi impuphu ithengiswa ngemfanelo njalo ayisiwa emkambo omnyama. Lokhu kubikwa kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngezamafekitali unkosikazi Sekai Nzenza othe i-task force le ikhokhelwa umkhokheli wakhe uMnumzana Raj Modi. umhulumende uthi ubhadala abagaya impupho imali yama subsidies bengaqala befakaze ukuthi ngempela bathengisele impupho lanxa bengazithengela imumbo eGMB kumankampani azimeleyo kumbe kwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxa lo mnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecobungula ezombusazwe.
Uhulumende lo imvama ulenhloso ezinhle kakhulu izikhathi eziningi ezibukekayo ezizwakala ziphabitheke kodwa kube sekusithi khonapha ekwenzeni bekuphezeni lezo zinqumo abelazo kube le nkinga. Nxa kukhulunywa yinto engabanhle ngayizasebenza kodwa-ke ukubona kwethu lokuhamba kwezikhathi kusenzela ukuthi uhulumende kuyalezinto ezinhle kakhulu njengembono kodwa ukuthi akwenze kuphumelele yilapho kwehlula khona. Yikho-ke ngesintu singathi indaba ezinjengalezi siyayicela ivuthiwe.
Kambe khona okungehlula kuyini njengoba sibona ukuthi uyabe sebenza le nhlanganiso ezifana labo Confederation of Retailers Association, uyabe sebenza le GMB labanye, ingxaki iba ngaphi lapha?
Kathi vele ingxaki kahulumende ezinto zakhe zisilela ngaphi? Zisilela ekuthini ziyakhulunywa banjengomlomo ekwenzeni dolo lokwathi abafana kakulalutho kuze kwehlula ngoba bonabo engxenye abaphakathi ngabanye babo abayithambulayo leyo mpuphu bayithengisa ngenhlengo ephezulu ey'ndaweni ezithize engathi siyakubona sakubona emapulazi siyakubona lapha lasekwetezi ezenziwayo siyakubona ukuthi akulahlelo lukahulumende lokwaphuma sibili lwaphuma lapha kuya lanxa indongo zilungile singabe mhlawumbe sizesaba umnyama ongelampisi kodwa ngokwazi kwethu lohulumende kunabo bantu yibo futhi mhlawumbe abazabuye baphenduke babe luthango oludla amakhomane bazakwenza enxebe sachaza kodwa kusiya bangabona ukuthi kule mali sebeqalisa ukuthi bona bazikhaphulele abantu bengazuzi lutho.
Siyabona njalo ukuthi okhokhela le-task force ngumnumzana Radmoji isiphathamandla sikahulumende layo ngusomabhizimusi
kangazi njengoba yena ngowakhe mhlawumbe impuphu engayili ungahamba kobulawayo ezitolo zakhe emasupermarket ngomunye wabantu owakuthiwa ezakhe izinto wayethengisa ngedola le-America nangerandi. Ungabuza abakobulawayo bazakutshela iqiniso lona lelo kuthiwa sisebenzise idola leZimbabwe yena ayethengisa utshwala lokunye kuthengisa athi kuwo njenge-forex ngakuzathengisa nge-forex angithi khona kuyatshengisela ukuthi laveleke amangawaqonda entweni lezi. Kanti vele khona kufakelwani umphathi ntambo kwehlulani ukuthi kuthathe nje abantu abayibo abazizubo lokuswela impuku ungadingi abantu abangasweliyo yikuhleka abantu lokungenyindlela.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla yingcwethi yecubungula ezombusazwe limzwe lapho exoxa losithandekile emhlanga weStudio 7. Asenelisanga ukukhuluma lomnumzana Modi ngalolu daba kodwa unkosikazi Nzenza uthi ugatsha lwakhe luzasebenza le nhlanganiso yabasomabhizimusi e-Confederation of Retailers Association, i-GMB, labanye abaphatheke kudaba lokwabiwa kwempuphu, ama-stakeholders, ukubona ukuthi lolu hlelo luyaphumelela.
Usukelela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhasi ubini njengokudla mayi babo. Abantu abadli bayaphila nje. Kuphela ukuthi inkosi yabibanike bambile umoya wabo. Indlala inkulu sibili. Siyakubona nje emathawini inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Imuli yombalisi wesikolo seNjube High School obulawayo umnumzana Brian Mutsiba ubikwa ihlukuluzwa ngamapholisa ensitha kulandela ukutshengisela okwenziwe ngabantwana balesi sikolo ngomvulo. Abantwana bedlula ikhulu bangene emgwaqweni batshengisela bethwele iflegi yelizwe lomfanekiso kamongameli Emerson Mnangagwa behlabela ingoma ethi into eyenzayo siyayizonda. Umtsiba obaleke elizweni ngemva kokutshengisela lokhu utshele iStudio 7 ukuthi ubaleke elizweni ngoba ubesedingwa ngabantu abangaqondakaliyo hatshi amapholisa nje kuphela. Amapholisa abiwa siye emzini wangakibo ehlukuluza izihlobo zakhe besithi zichaze ukuthi waya ngaphi. Asenelisanga ukuxoxa lesihlobo zakhe kodwa uChris Gande weStudio 7 uxoxa lomgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngodaba lolo.
Okuyiqiniso ukuthi eZimbabwe abantwana balamalungelo abo. Owesibili njalo abantwana ummo lowo xa abazali belobunzima bayakunanzela abazali babasebenzi bayakunanzela futhi abantwana ukuthi abazali abasebenza imali abayihola iyindawo. Ngokunjalo-ke abantwana kwesikhathi bahambe ezikolo bayaxotshwa, abantwana bayehluleka lokudla, abazali bayehluleka lokubathengela amabhuku, abazali abanye balezikweleti ezikolo ukuthi abantwana baye bayehluleka ukunikwa ama-results. So-ke into leyana yenziwe abantwana benziwe ngibona ungathi ivula abantu amehlo ukuthi abantu bananzele ukuthi uhlupho lwelo esikhuluma ngalo solugabhele ngale kwakhona ukuthi abantwana bayananzela kulo hlupho. And then le qiniso lokuthi okwenzeke labana abantwana izakhamizi yathi ukuthi engxenye lohulumende nxa elalela uzavula indlela laye labona ukuthi dazima kakuhle abona ukuthi siyohlupho lwabeZimbabwe ngoba abantwana njalo njengoba besitshela ukuthi le mfundo yakhona ayisaqedakali ngoba ukuthi abantwana bayakunanzelela ezikolo abasafunda okuya ngawuthi abantu abazihlalele. So-ke kusitho ukuthi umntwana ekupheleni komnyaka kuyathi ufeyile kanti umntwana ufeyile nothi ukuthi yena-ke nelise ngenxa yokuthi vele asatholi izifundo ezeneleyo ngenxa yokuthi thina imfunda yethu esikhathi i-education system yele confusion. So-ke abantwana bona abakwenzileyo akulanto abayonileyo nxa sihlakaniphile nje uhulumende nxa ehlakaniphile dathi abazali ihlakaniphile we need to engage uhulumende ukuthi kalungise uhlupho olukhona ezizabo.
Kanti pho manje abantu abathi bona abantwana laba abasetshenzisiwe njalo imbi into eyenzakeleyo ungathini ngabo?
Isikhathi esiningi nxa ungenza ulutho nje abantu abangabantwana normally umntwana uthiwa akaqambi imanga and ngabantu ababekela iqiniso lokuthi bethu abantwana basetshenzi besetshenziswa ngubani abantwana bezibona isupola khona. Ngibona ngathi labo ngabantu abezama ukuthi indaba leZimbabwe lethu esinesikhuluma ngayo elesizwe ezikhwela zonke insuku amatiya bengafundisi abantwana befeyila bafuna ukuthi bayi-downplay. Kodwa kuyiqiniso ukuthi nxa sibesisima emaqinisweni singabantu abaqotho singabazali abacabangayo silo hulumende laye o-serious ngabantu ababusayo bekufana indaba yane njube uhulumende sibilakayibano ngokuqotho angakhayeli njube kuphela ahle alungise indaba yonke ye-education kwenzethu ukubona nanto abantwana baphatha kuhle.
Umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni lapho le-Studio 7 ekobulawayo. Zonke indlela ziqonda enkundleni yeBarber Fields kulimpela viki lapho kulemidlalo emibili ezadlalwa ngamaqembu omdlalo wenguqu emele ilizwe leZimbabwe. Intatheli izindaba yethu uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Sasa ngomgqibelo iqembu leFC Platinum lizemukela iqembu leAl Hilal elakweleSudan enkundleni eBarber Fields emdlalweni walo wesihlanu wesigaba sezibaya kumncintiswano weTotal CAF Champions League. Iqembu leFC Platinum lilomklomelo wodwa kuphela njalo yile elijenge amanye kusibaya sikaGroup B. Isimo lesi sitsho ukuba iqembu lelikaliselayo amathuba okudlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano kodwa umqeqeshi walo omutsha uHendrikus Peter de Jong uthi ukhangelele ukuba iqembu lakhe linqobe okwakuqala selokhu laqala ukudlala imidlalo yezibaya.
Yeah, everything is good.
Konke uhamba kuhle njalo silungiselele ngemfanelo. Sesilinde impumela enhle kusasa njalo sikhangelele ukunqoba ngoba ungakhangela indlela esidlale ngayo emdlalweni owedluleyo esiwudlale leqembu leAl Ahly. Sidlale kuhle okokuthi mhlawumbe kwakumele sivele sinqobe. Ngalokho ke ngikhangelele ukuba sizanqoba kusasa.
Iqembu leFC Platinum libe ngujike lobhanqa 1-1 leqembu leAl Ahly elakule Gibhithe emdlalweni walo olandelwa yilo wangomgqibelo okuyimpumela elitshiye lilo mklomelo walo wakuqala kumncintiswano walonyaka weTotal CAF Champions League emdlalweni wakuqala odlalwe phakathi kweqembu leFC Platinum leAl Hilal odlalelwe kweleSudan nyakenye. Iqembu lezivakatshi linqobe leFC Platinum nge-2-1. Iqembu leAl Hilal lihlezi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo kusibaya sikaGroup B lemiklomelo H2. Phezu kwengalane kuhlezi iqembu le-Etoile du Sahel lona elilemiklomelo eyi-9, ikanti endaweni yesibili kuhlezi iqembu leAl Ahly elakule Gibhithe lona elilemiklomelo eyi-7. Komunye umdlalo weviki lesihlanu iqembu leAl Ahly lizadlala lele Etoile du Sahel ngensonto. Amaqembu azaqeda ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalane kuzibaya ezine yiwo azadlulela phambili kusigaba se-quarter final. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu iqembu lamankazana aleminyaka engaphansi kwe-17 elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lizadibana lele Botswana ngensonto enkundleni eBarber Fields kuhlandla lesibili lomdlalo okudinga amaqembu azakuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba. Iqembu leZimbabwe lingena kulo mdlalo livele libhekane lomthwalo onzima njengoba linqotshwe 5 kanya emdlalweni wokuqala odlalela kule Botswana emavini amabili ayedluleyo ukunqotshwa lokhu kudale ukuba obe umqeqeshi waleli qembu Gasly Chibuka elahlekelwe ngumsebenzi njalo Langton Giwa nguye osezibambe esidukwini. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo nginguJoseph Njanji.
Namhlanje kuwaza Friday silomculo omdumo wekwaito uMawiza wasemzini wentombane kobulawayo owethula idlalade lakhe lakuqala lesihloko esithi Last Number.
Angikhulumi isikhiwa nge ngevenecue.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle, yikudibana kuhlelo Woza Friday. Igama lami nguMike Hobe. Namhla kuhlelo silomawiza yena usanda ukukhipha idlalade elingaphansi kwesihloko esithi Last Number. Ngintsundu mina ngimnyama mina I'm blessed. Mawiza, ngiyakwamukela kuhlelo bafo, unjani?
Angishabi, ngiyabonga kakhulu.
Hayi, siyathaba ukuba lawe kuhlelo. Tshela uZulu okunengi ukuthi kahle kahle ngibani uMawiza.
UMawiza ngifana obulawayo uphuma eNtumbane. Amekwaito akithi phuma eNtumbane.
Kulezi nsuku siyabona abatsha behlabela umdumo we-hip hop, dance hall, afro pop. Kodwa wena ulokhu uqhubekela phambili uhlabela umdumo wekwaito. Kuyini okwenza ukuthi uqhubekele phambili uhlabela umdumo wekwaito?
Ngikhule ngidlalela ikwaito kakhulu. Lapho ngiphuma khona ikho obekuphuma khona iAchuz. So sisebancane. Ngikhula naleli achuze ngishayele emagrosa. I think bangiinspire uthando lwami lokwaito. I think lavela khona. Sihambisela sabakhavisela sababhampisela
phela makuhlangene sabagwabisela. Hayi, siyakuzwa bafo Zulu kandaba. Asizweni inye ingoma yekaMawiza elo Tebza uthi easy majita easy.
Easy,
ingoma kaMawiza. Mawiza, awusitshela okuningi mayelana ngaleli dlalade bafo.
Last Number is my first studio album. Ngithe Last Number because Last Number ngathi ipepitali isilengi sekazi kusho ukuthi something big yabo. Sengingawumntu into yakho le Last Number, it means that something big. Idlalade lami ngibize Last Number because I feel like it's big. Pull up dog, yeah, she's the lap
is a mugum misa. Ha, fiance kisa. Hayi, siyakuzwa Mawiza. Mthokazi omuhle sikuhlelo Woza Woza Friday. Namhla silo Mawiza asizwe nenye ingoma yakhe uthi Chipotsotso. Ngikhuluma isikhiwa ngevernacular. Hayi, Mawiza, tshela uZulu okunengi mayelana ngale ngoma.
Chipotsotso ngahlangana laye lapho engisebenza khona. Is a soccer idol. Ngisakhula bengimbukele edlala ibhola and all. So I got to know ukuthi yena ube kwansi ukudlala emuva edlalela phambili. So khona kuhana lami, kwamangalisa ukuthi Chipotsotso ule special gift yena. Because ama-players amaningi esiwaziyo ungalutsho wanti thola ibhele kwansi ukudlala emuva lidlale phambili. So mina I got ukuthi okay, lani I can be versatile in my life.
Siyakuzwa Mawiza, isikhathi iso sesidliwe ngumangoyi, phosela amazwi akho okugcina.
Ngicela uZulu weZimbabwe ze like and support. Last Number litholakala e-Arts Gallery kumculo khona la ku YouTube then la ku iTunes. Ku Twitter it's at Mawiza Zim, then ku Instagram at Mawiza Zim.
Hayi, siyabonga Mawiza ngokungena kuhlelo. Mthokazi omuhle, sesifikile emaphethelweni ohlelo namhla. Namhla kuhlelo
besilo. Ose livalelisa ngoPraxedes Jeremiah kuhlelo lwethu lwalamhlanje.